Ukufa lokhe sikubonayo kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe kalikaphumi phakathi kwengozi ye coronavirus. Igciwane lakhona lisesekhona, usesekhona umkhuhlane, kuyadingeka ukuthi abantu bathathe wonke amanyathelo afaneleyo ukuba bavikeleke. Kumele benze social distancing, bageze izandla, benze konke ngokuba usesekhona umkhuhlane uyavulala njalo.
Abantu abafa ngobunengi ncube sibona ukuthi ngabase Harare laba kobulawayo. Ingcazelo kungaba yikuthi amadolobho la yiwo alabantu abanengi yini eZimbabwe kumbe kukhona okunye.
Ukufa kwabantu abanengi emadolobheni amakhulu kuhambisana lalokho esikubona kusenzeka vele emhlabeni wonke jikelele. Kwande kakhulu ukuthi abantu bafe lapho abanengi khona, abaminyene khona. Yebo kambe kulezinye indawo lapho othola kusifa abantu lanxa kungekho emadolobheni amakhulu besifa bebanengi, kodwa kujwayeleke ukuthi bafe endaweni eziminyene khona ezilabantu abanengi. Kanti ke futhi kithi ungakhohle ukuthi kuba nzima lokuthi benze izinto zokuzivikela, bebhoda bedinga impuphu, bedinga ishukela, bedinga isepa, bedinga zonke lezi zinto esiminyaminyeni lasemalayinini ebhenki. Ngakho ke iHarare lakobulawayo kwenza kube lula ke ukuthi abantu bafe ngobunengi ngenxa yezinto zonke lezo.
Yebo bayafa abantu ngobunengi, kodwa sibona ukuthi abapholayo labo baphola ngobunengi. Ungathini ngalokho?
Ukuqonga kwenani labantu abapholayo kuyinto enhle kakhulu eligugu ebantwini aye emndenini egulelwayo, ngokuba nxa vele kufiwa kuso sonke isikhathi ukhangelela ukuthi abantu basile. Ngakho ke nxa bebanengi abaguqonga inani labantu abasilayo, kuyathokozisa lokho. Yebo kambe bungafisa ukuthi kungabi khona lo yedwa ofayo, ngabe wonke abantu sebephilile, ngabe wonke abantu bayasila. Kanti ke vele sikhalela ukuthi wedlule lo mkhuhlane, kungabi khona ofelwayo, kungabi khona ogulayo.
Inxa sikhangela udaba lokuhlolwa kwabantu, ungathi uhulumende useqhuba uhlelo lokuhlola abantu ngobunengi na?
Inani labantu abahlolwayo lincane kakhulu, okwenza ukuthi kube lethuba elikhulu lokuthi abanengi bafile bebulawa umkhuhlane wecorona kungazakali, ukuthi abanye njalo baligulile leli gciwane baze basila kungazakali. Akuhlolwa ngendlela ebanzi njengalokho kukhangelelwe uhulumende. Lokho ayekhulume ngokuthi uzakwenza kakwenzanga. Ngakho ke kuyakhathaza ukuthi kuzahlala kulabantu abangabe bathelela abanye bengakwazi ukuthi balalule igciwane. Kuyadingeka ukuthi liqongiswe inani labantu abahlolwayo ukuze isizwe sivikeleke ngendlela edlula le. Okwamanje uyehluleka uhulumende, kakwenzi ngendlela efaneleyo.